So i-primary election izasitshela umuntu ofunwa ngabantu. Umuntu ofunwa ngabantu eBinga North akubuzeka ukuthi ngeke ngokuda kwaShe Mavlamusaka. Njalo nje abantu bazavota ngobuningi babo. Uzayangisa labo abangathi bafuna ukufaka ama-CV yabo. Yebo bakhona abafakayo njengoba baninganyana abangani bafuna ukufaka ama-CV yabo. Siyawabona sibili ama-CV yabo ayeza abafuna ukuthi becontest bakhona ku-ground bayakampaigna. Kodwa hathi ngiyakwazi ukuthi bayatsho nje enhliziyweni zabo ukuthi kunzima akuhambeki. Siyakwazi ukuthi angincotshwanga ngenamba enkulu lapha esancintisa khona mhla ka-23 August. Abantu babeqiliwe barotshwa yi-opposition kwathiwa usengenile uChamisa. Ngakho-ke fakanini abe-opposition konke kum-MP lama-councillors. Abantu batshaya luvalo ngakho-ke bafaka i-opposition. Kodwa khathesi sebekubonile ukuthi hhayi babelahlekile. Lalokhu kumnandi kwasekubuya sebebona ukuthi okuthule. Kufana ngokuthi unitshayise i-penalty kungela keeper. Akula keeper sitshaya i-penalty. I-penalty leyo asoze sitshaye kakhulu. Sitshaya nje kancane ingene ibhola lingene egedini. Ngoba sesiwinile. Njalo nje abantu bonke babonga ukuthi lokhu kwenziwe uNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke wenze ukuthi singene. Ufuna singene ukwenzela ukuthi iBinga layo ibe lentuthuko.
Ubona ingani kungenzakala lo ukhetho lolu lungaqhutshwa ukuthi ibandla lezanu PF linqobe ikakhulu ezigabeni lezo okuthiwa zivele ezingeze CCC okobulawayo lakhona ngapho eBinga.
Ngikutshela ukuthi abantu beCard Park bazabisela njalo umfana lwana bechiya uHonorable Minister Mthuli Ncube bayagijima behambe lapha abakwaziyo ukuthi lapha kulentuthuko kuzaba njalo eBinga. Ngeke bethiwe first president okwakhathesi bekwazi ukuthi akusela opposition ebusayo. Ngeke Tafara Mabhuku begijimele umuntu lwana bethiya uScott. Kuningi sibili kuma constituencies even ubolupane laphana nabo eBridge. Yikuwina konke lokhu kusegcekeni. Sesifuna imaturity kuparliament. Sesifuna abantu abangenayo ukuthi bemelele abantu, hayi khona abantu abafuna ukudlala bedlala ngabantu. Sesifuna abantu abaserious kuparliament. Kuzanzakala mhla ka-9.